aba ku VOA Ndebele.
Kanjani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 3 kuzibandlela 2019 ngontungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
kuyinto enhle njalo into ejabulisayo ikakhulu ama-farmers esigaba zonke nje ngabala ngithi ngxazana zonke zelizwe lakithi ikakhulukazi emathebeleleni. Abantu kade sebethwele nzima kakhulu ngendaba yokuthi baloko bebhizi ngokuthenga i-feeding.
Ababona ngezomkhathi bathi kule yezi elizaletha izulu elimangalisayo elizweni jikelele kuqala nje izolo kusiya ngempela viki okuyinto esiyamukelwe ngabalimi.
Indlela yokuzidingela i-foreign currency ngamafitshane ngoba ikhangelele ukuthi ayitholi i-foreign currency nxa ifuna ivela lapho e-reserve bank loba sithi ku-formal banking system ngoba iyabe ingekho.
Uhulumende uthi inkampani ye-Delta yephule umthetho ngokuthengisa utshwala lenamnede ngedola lemelika kuphela. Kodwa abanye bathi akulamthetho okuvimbayo lokhu. Ukutshabalala komnotho okuqhubekayo kubikwa kulakho ukubangela ukuthi amankampani amaningi ehluleke ukuvula evela kukhefu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izanosi zomkhathi zithi kule yezi elizaletha izulu elimangalisayo elizweni lonke jikelele okuyinto esithakazelelwe ngabalimi. Izulu leli lihle laqala izolo njalo likhangelelwe ukuqhubeka namuhla lakusasa. Ugatsha lwe-Meteorological Services luthi izigaba ezilakho ukuthola izulu elidlulise amalawulo zigoqela iMasingo, iManicaland kanye leMashonaland East. Lolu gatsha luxwayise njalo abantu ukuthi baqaphele ngoba izulu leli liza kuba lezavunguzane isiqotho kanye lombane. Abantu abaningi bese belahlekelwe lithemba ngoba izulu likhanya lisilela lonyaka okubangele ukuthi inengi liphuze ukulima. Izifuyo lazo bese zisifa ngokucuba kwezinye izigaba. Isakhamuzi sebhambazi ye-Plumtree umnumzana Difa Dube utshele i-Studio 7 ukuthi litshone lichitheka kulumango izolo. UDube uthi alubana lithe laqinisa lahlenga abantu lezifuyo.
Izulu liyachitheka kakhulu kuyinto enhle njalo into ejabulisayo ikakhulu ama-farmers esigaba zonke nje ngabala ngithi ngxazana zonke zelizwe lakithi ikakhulukazi emathebeleland. Abantu kade sebethwele nzima kakhulu ngendaba yokuthi baloko bebhizi ngokuthenga i-feeding njalo i-feeding yakhona bengatholakali noma itholakala intengo yakhona ibiphezulu kakhulu obese kusenza abantu ukuthi kwesinye isikhathi bathole sebengaselawo amandla bagcine sebesekela inkomo zigcine egcineni zizicubela nje bezishiye zinjalo egangeni. Obekade kungayisinto enhle leyana ikakhulu kubalimi ngoba nxa ungabe uyakhumbula babenkomo ukuthi iningi labantu bakithi bakhangelekizwe inkomo izifuyo nxa ukuthi abalazo izihlobo noma abantwana abasebenza kwamanye amazwe abayenelisa ukuthi babathumezele imali ukuthi bayenelise ukubhadala i-school fees. Kodwa-ke kube yinto enhle kakhulu ngoba nanto liyachitheka. Siyambonga uNkulunkulu kulokho.
Bakhona abalimayo kumbe abantu bathi isikhathi sesedlula?
ukulima bakhona abaqalisayo ulima ngaphambilini kulelana izulu elali khivize emsukweni ezedlulileyo. Kodwa ke abantu base bakunanzelela bakubona ukuthi sengathi umkhathi sowusiya ngokutshintsha ngoba kulamalanga izulu sengathi selisiya ngokuqina ukuna kakhulu kuqalisela khona bo January kusehla kusiya fika kubo April. Okungayisimvamisi yakudala ngoba kudala sasisazi ukuthi izulu kakhulu imbolisi amahlanga yayitholakala laphana ngabo October September kube sekusithi izulu lokulima bese siyafika laphana ukuqalisa nguka November kodwa ke kathesi kukhanya isimo sesijinjile. Kodwa abantu babhizi kulamalanga bonke abantu bayalima abanye sebeze belima ngesonto ilanga esasilazi ukuthi lizilo.
Amadlelo seqalisile ukuhluma.
Egangeni nxa ngibhotabhota kancane akukabi kuhlehle ikakhulukazi endabeni zotshane ngoba sengike ngabhota ngaze ngayifika ezigabeni ezifana laphambili kwemabhongani khona le ndawo ababiza bathi kuse-22 indawo engcwelelane le-Wange National Park njalo engcwelelane lomngcele waseBotswana leZimbabwe. Ngiye ngayafika khona kodwa ngathola ukuthi amadlelo okuyindawo kakhulu bekufakwa khona inkomo emlageni. Kodwa ke ukudla kwenkomo akukakabi khona kahle ngoba izulu khona nje kulamalanga liqalile ukuthi line ongathi uqinile kancane. Kodwa ke khona ngithemba mhlambe ensukwini ezizayo noma amaviki amabili amathathu alandelayo mhlambe lapho kuzaba ngcono. Ngoba njengoba nje kunje nje sikhuluma nje liphete liyana sibile okuyinto enhle kakhulu ejabulisa kakhulu.
Abalimileyo ubona besenelisa yini ukuthola isivuno esizwayo?
Okwakathesi kusase kuqagela ngeke ngize ngitsho ngoba izulu lakhona ngeke kuthembele ukuthi mhlambe noma liza kuna kuze kuyefika esibangeni sokuvuthisa amabele noma mhlambe ilizulu elina kakhulu okwakathesi nje mhlambe kwesikhatshana esifitshane. Kodwa ke njengoba usazi ukuthi thina abantu basemathebeleni nje sikhangelele kakhulu ekutheni siqine ezandleni ngoba akululanga ukuthi abantu bahlale bengalimi kwimvelaphi yethu noma ngithi yinto yasemdabu ukuthi nje abantu bakithi siqine ngezandla ngokulima emasimini. So abantu baqinile bayazama ukuthi baphushe kakhulu kodwa okunye okungathi kuyahlupha ukuthi le nkomo lazo lezi esilima ngazo azikakaqini kahle ngoba lotshana bokakatholakali kahle zisahamba zidobha nje amahlamvu ezihlahla okungayisiki kudla okulomsoco kahle nxa sikhangele ezifuyweni ngoba ukuthi inkomo evikini nje leli edlulileyo iningi lethu besiloko sanathisa emgodini sipompela izinkomo okungabekuyinto engathi bungathi nxa ukhangela mhlawumbe ukuthi mhlawumbe kusasengabo September phakathi kwesikhathi kodwa-ke uthole ukuthi kathi isikhathi bekufanele ukuthi ngabe kathesi inkomo sezitshengisela ukunona sezitshengisela ukuthi noma ezilamathole sezinonile kodwa inkomo zisacakile baba unkomo akukakabi kahle hlehle ngesimo esaziyo noma ngesimo esifisa ukuthi ngabe kuba yiso. Kodwa-ke ngithemba mhlawumbe sikhangelele ukuthi mhlawumbe kuza qeqa kuhle nxa sikhangela emavikini amabili azayo ilapho mhlawumbe utshane ubuzathi ukuthi ukubona kancane lapho esathi lathi sikhangele sibone ukuthi ngeqiniso kuyiwa ngaphi.
Umnumzana Difa Dube isakhamuzi seBambazi ePlum Tree sixoxela ekhona le eBambazi. Uhulumende sesole kakhulu inkampani yeDelta ngokuthatha inyathelo lokuthengisa utshwala lenamnede ekuphekayo ngedola leMelika kuphela. Inkampani le yazise izolo ukuthi kuqala nje kusasa izabe ingasemukeli ibhondi lama-RTGS. Inkampani le ithi ithethele linyathelo ngoba ibhekane lo dubo lokusilela kwemali yeMelika eyiyo edingakalayo ukuthenga indingeko zokupheka utshwala lenamnete. Kodwa umphathintambo obona ngokusebenza kwamankampani umnumzana Mangaliso Ndlovu uthi iDelta yephula umthetho ngokwenza lokhu lanxa nje amanye amagqwetha afana loNkosazana Fatsaye Mayere esithi akulamthetho oyephulwe yiDelta. Umnumzana Ndlovu yena ukhangelelwe ukuhlangana lezi phathamandla zeDelta namuhla kumbe kusasa bekhulumisana ngalolu daba. Sixoxele ngcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko ngalolu daba.
Indlela yokuzidingela i-foreign currency ngamafitshane ngoba ikhangelele ukuthi ayitholi i-foreign currency nxa ifuna ivela lapho Reserve Bank loba sithi ku formal banking system ngoba iyabe ingekho. So izobilinda ngesikhathi eside ukuthi ithole, njalo lokhu kusenza ingenelisi ukuqhuba umsebenzi wayo okulungisa amanamnede lotshwala ngesikhathi kufunakala. Kodwa inyathelo eyenzileyo lele lokuthengisa enamnede lotshwala ngemali yangaphandle kuzobangela into ezimbili. Kuzoyinceda ukubana ithole foreign currency kusiya phambili ukuthi isebenze iqhubeke isiya phambili, kodwa kuzovula ithuba ungakhangela ukuthi wona amabhoda ethu avulekile alezikhala eziningi. Ungakhala ngekhefule lekhisimusi idelta ebingelalo inamnede loba utshwala obonelileyo, kodwa abantu babunathile utshwala, babunatha lawa amakhokho evela phandle ngaphetsheya, kungaba egoli loba eBotswana, ethengiswa khonapha ngeprayisi ethe gxaxa ngalelo bhondi abalibalekelayo. So kuzoyenza ukubana abantu bazabuyela ukuyathenga into ezivela egoli loba eBotswana ezithengiswa zidula ngaleyo bhondi, ngoba bakuthi bethenge besenze i-US dollar kumbe urand uthenga inamnede, angiboni kuyinto umuntu angayiba angayiqhuba yenze phambili. Ngokuya phambili kulakho ingozi yokuthi yona ngwayi delta izaqhubeka ithengisa, kodwa sithengisa inamnede lotshwala obuncinyane nxa ukhangelelwe lakathe sebuthengisayo. Njalo lokhu kuzenza ukubana imisebenzi ngabe ilahleke kulabo abasebenza e-Delta, ngoba nesincumo esithethwe i-Delta sokubani sokufuze lakathe ibhadale loba yiye i-tax ku-government nge-foreign currency, ibhadale azoyisebenzi nge-foreign currency. So ukubana ukubhalanse konke lokhu kuzahlupha.
Amanye amankampani shoko singabona yini elandela umzekeliso we-Delta lawo esethengisa akulungisayo ngedola leMelika kuphela?
Amanye amankampani azalandela owenziwa i-Delta, njengoba unanzela ukuthi i-Delta lawo ilandela into yenziwe isimbisa abayibabachikenini, ngoba kathesi kwindlela yamakampani ukubana azama ukuthi asalifuni ibhondi njalo ezama ukurestoka ukuthi amaintaine ivalue le-production, ikakhulu nxa bele elementi ekwenzeni loba entweni abaziphekayo loba abazikhiphayo kube kwakufunakala i-foreign currency. Akhona amanye amakampani azabalandela nxa sikhale kusiya phambili, ngoba i-foreign currency allocation evela ku-Reserve Bank ayikho efficient, njalo incinyane kule demand eyabe ikhona. Sakubona njengoba singena iminyaka esiqasi umnyaka omutsha, amakampani amaningi kulandela lokhu kwenziwe i-Delta ukubana ba-charge izinto zabo nge-foreign currency. Unganazelela vele sokule lama-pharmacy labodokotela, sokule ndawo eziningi esezi-charge-wa ngaleyo foreign currency.
Singathi sokuyikufa kwebhondi yini lokho?
Ibhondi ngokuya sibili selithwele nzima lapha ngendleleni, kodwa uthi singathi ikufa kwalo yikukhanya kwalo ukubana alisaluncedo abalifakela lona ukuthi libe yilo. Kuze kuba nzima ukuthi lufe ibhondi kanjalo loba kube sivuke sidolarize kanjalo, ngokungakhangelisisa okwenza singadolarize loba wonke umuntu efika sidolarize kubana le mari kuma-RTGS ama-figures esilawa le mali engama-US dollar ekhona zichiyene. Kule gephu enkulu kakhulu ezahlupha ukuyivala, ngoba imali enye le igephu le yenziwe imali yobungezwa lokugila mkhuba phakathi kwethu abantu la urhulumente ulesandla kulokhu. So igephu le yimali esitayiko unproductive, so utiyavalwa njani yenzwani, yiyo umsindo omkhulu owenza ukuthi ibhondi lingahambi njalo lingafi.
Umnumzana Reji Shoko yingcwethi kwezenotho, sixoxela ekobulawayo. Siphinde saxoxa njalo lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Bulisani Ncube ukuze sizwe imbono yakhe.
They may be moving strategically. Bengabe bekwazi ukuthi uhulumende ngasoze avume, bemenze uhulumende athi no, labo sebezafakwa kubo labo abantu abathola the legal foreign currency available in the country. Ngoba bangaki abantu abazakwanisa ukuthenga i-Coca-Cola ngama-US dollars? Kusho ukuthi sebezathengisa very few. In business, nxa uthengisa very few quantities, awuzincedi, you may be forced to close shop. I-sustenance of i-business kuyabe kumele uthengise izinto eziningi ukuze wenze iprofit. Ngikhangele isitolo esinjengo OK, esinjengo Pick n Pay. Yibo-ke abantu abathengisayo ngebon nangama RTGS onalawa. Avele kangibona ukuthi usesekhona vele othenga ku-OK esebenzisa i-foreign currency, US dollar, i-rand kumbe any other of those basket of currencies ezikhona ku-multi-currency. Okutsho ukuthi bazaba lawo amakhokhola lawo but azabe ngaphi ese-warehouse yabo e-Delta ngoba umuntu okumele bathenge bayabe ngelayo imali yokuthenga leyo. Kulo mehluko womuntu othatha i-US dollar yakhe esiyathenga amaphilisi e-BP e-pharmacy. That's the person I got at US dollar akathi uyathenga ngayo ukukokola okay.
Abanye njalo bathi mhlawumbe umnotho welizwe usufuna ukuvuma imali kwamanye amazwe ukudollarize.
Ngingavuma kodwa kamvumelani lakho. Uzakhumbula ukuthi okwenza kwaba le bond note yikuthi idola lelo lalingasekho. Izizathu idola lalingasekho yikuthi ilizwe leZimbabwe is a weak economy. Using a strong international currency, surrounded by ama strong economies using weak currency. Also, kusukufaka i-pressure currency. Labana bale mali from strong economies, babuye bezothatha international currency elizweni. So, konoko lingabe lizakwenza ukuthi libe liberalize. Kodwa inkinga kayisoze iphele ukuthi ama price bazabe sithatha ama US dollars besithini. Kodwa azabe ngekho lawo ma US dollars ukuthi abantu bathenge ngawo. Ngoba kumele avele samuntu. Kumele sibe le mpahla esiziproducer eZimbabwe sizithengise kwamanye amazwe. Njalo kumele thine sikufuna kwamanye amazwe nxa sithenga kube kulutshwane kulalokho thina esikuthengisileyo.
Kambe inyathelo leli elithethwe yinkampani ye-Delta uboningani abanye bengalilandela?
Lela wonke ama-business azaqonda khona. Isebenzi kahulumende kasikho ngisho lesisodwa esihola i-US dollar engxenye yibo ama-minister kusiya phezulu kusiya kuyo president. And izisebenzi kahulumende lezi yizo ama-customer ama-business. Nxa i-customer yakho wena business ingelamali yokuthenga impahla oyithengisayo izaphetha ngani impahla yakho? Balutshwana labantu abalabantu abangaphandle kwelizwe ababathumezelayo. But landi lija sivumelane lingaphandle kwelizwe. Ungeke wanelise ukuthi inyanga zonke uthumele $300 uthumele abazali bakho ekhaya. Uzabe usidlani khona. Angithi bathumela wona $150 ukuthi abantu bazincedise lapha ekhaya. So bangaki abalabantu abanjalo abazabathumezela ukuze amabhizinisi ngayisitshaja i-US dollars bayisustaine leyo.
Umnumzana Bulisani Ncube yingcwethi kwezombusazwe obexoxa ecingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Amakampani amanenga kobulawayo avaliwe njengenjayelo ngesikhathi sekhefu leKhisimusi. Kodwa amanye abikwayelakho ukwehluleka ukuvula ngenxa yomnotho welizwe oqhubeka utshabalala. Isikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo umnumzana Felix Magalela Mafa Spanda uthi kumele kubelwe ukukhulumisana phakathi kukaZulu lawo wonke amabandla ezombusazwe kudingwe amacebo okuvuselela umnotho wona oqhubeka utshabalala.
Kuyadanisa baba ngenxa yokuthi abahuquluzi benotho babevela ku-East amaChina abuya lapha afake impahla zabo bethiye idola le-America. Njengoba idola lingasabonakali amasekthari avalile siyadana ngoba abaningi atshele ukuthi vela basoze bavule nalapho ababebhadala khona ama-rates abantu labo sebebamba ongaphansi ngoba akusela mali yokuthi babhadale ama-rates nabantu imisebenzi ayikho. Lokhu sikhala njenge-MDC ukuthi satshontshelwa ama-elections kungabi i-economy singayilungisa. Okwamanje kunzima sibambe amagabha avuzayo kuphela indlala. Sivela ku-festival season abantu babambe ongaphansi badla ingqoqo zomlomo obugandi.
Manje njengebandla kuyini abantu abamele bakukhangelele kuwona lo umnyaka esesiwuqalile?
Okokuqala mbona ngani ibandla le-MDC fanele lihlale nabantu bonke, hatshi ama members alo bakhulume labantu bemaphandleni bakhulume lezinduna bakhulume labanye abantu bonke abangaphandle kwelizwe benze esingathi indaba eZimbabwe sikhuphe ama budget politics sithi singamaZimbabwe sicolelane sibumbe imbuma sibumbe into eyodwa njengoba saqala ngo-1999 sibona ukuthi ibandla lethu selagcina senza sidabukana ngenxa yezikhundla ngenxa ye-tribalism ye-nepotism ye-corruption asiqalenini sibuyele khonaphana esaqala khona ngo-1999 singakhethi muntu sithi ama-students omama ama-workers abe-church konke sihlangane lama-farmers lama-veterans sicale kutsha square one ngiyakwazi singaphutsha sindawolo lokho kokuthi omunye ngabe udonsa icaba omunye udonsa icaba kudanisa abantu edebesisapota ngenxa yokuthi abantu bafuna ukukhululeka sesidiniwe kanti ukuhlala siyi-opposition sifuna ukubusa yikho-ke isicelo sethu sithi abantu abaginye ukuziqhenya babe ngabantu bani bahlale phansi babone sibili ukuthi kanti ngubani ophambanisa inotho ngubani ophambanisa ukuhlala kwabantu abantu abazinzanga abantwana babhalile i-form 4 babhalile i-form 6 bacedile ama-degree iningi yabo ama-results engakabuyi sebesegoli shuwa sizaphila ngani sithume bani senzeni ama-results athi sebuya abantwana ababuyi ukuzowaclaima nje lokulandela ngenxa yokuthi bakwaze bangaze bathwale izithupha abalamsebenzi ngithi nelibandla le-MDC njengomkhulumi omkhulu asixolelane nini sikhumisane umlotha kuqala thina singakakhangeli ngaphandle suka lapho bonke ababaleka ku-MDC bafoma okungamaphathi wabo ngamabizo atshiyeneyo sithi gwaqa siqalise kutshiya sike siyekele ukuthanda izikhundla siyekele ukubanga inhloko ibhalabhaka lisagijima.
Umnumzana Felix Makalela Mafa Spanda isikhulumeli sebandla le-MDC koBulawayo obexoxa ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7. Singeneke kuhlandla lenu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokuvingelela izihlobo labangane lisitsho leziloyiso zenu zomnyaka omutsha.
Igama nginguRapson Mwale. Ngithanda ukubulisa bonke abasakazi be-Studio 7 eminyakeni omutsha ka-2019. Ngithandele ukuthi ngibulise abangani bami uMoses Msuku, uSteven Joe, bonke laba bakaBulawayo. Ngibulise lo mndeni wangakithi eNtumbane, abanawami nabantu abami eNtumbane. Ngibulise labantu abami enginabo lapha eGoli. Igama nginguRapson Mwale. Ngiyabonga kakhulu. Ngifisa ukuthi kona iZimbabwe ibe loguquko kulomnyaka, sithole nemali, ilizwe libe lemali, ngoba kwamanje ilizwe lisenkingeni akulamafutha ezimota. So ngifisa ukuthi ilizwe lethu libe nemali kulomnyaka ozayo. Inhlanganiso eziphikisayo nenhlanganiso ezilwela amalungelo abantu nohulumeni, ngithanda ukuthi kona ngabe bayahlala phansi bebonisane ngodaba lolu ukuthi ilizwe liqhubekele phambili. Kungabi nomunye okhomba omunye esweni omunye evukele iso lakhe. Kufuze kubanjiswane kube into eyi-1. Ngiyabonga, nibe nosuku oluhle.
Salibonani basakazi Studio 7, ngibingelela ngibulisa kakhulu ngomsebenzi wenu eliwenzayo. Uyasibusisa njalo uyasinikeza inhlelo ezilungileyo njalo uyasikhuthaza intweni zonke. Siyabonga kakhulu ngomsebenzi wenu. kuqhubeka phambili isazisa lisitshela njalo liseluleka siyabonga kakhulu sibili inkosi nganingalibusisi nayo unyaka lo odlulileyo akuhambelanga kuhle ukhisimusi angiyibonanga ibingenduna ngoba vela ngenzanga lutho zami zonke ezingahlelwanga kuhle ngenxa yesimo semali engekhoyo into zonke ziyadura uma singena kulo mnyaka hhayi lunilanga lithakazelele sibili ngalidlala kuhle ngalidla kuhle hhayi idlale kuhle sibili kokwayizolo okuthi ngikhangelele ukuthi mhlawumbe kungaba lububelo konalo mnyaka u-019 okuthi laba abaphezulu abasikhangeleyo sokumele babe lomqondo okutshintsha izinto zonke zibe lula ebantwini bonke ngoba kumele babekwazi ukuthi bakhokhela inhlobo yonke ekhona emhlabeni iziphofu izilimo abangezwayo abangakwazi ukuhamba izalukazi amachegu labantwana abancane abangakwazi ukukhuluma bonke labo ngababa phonxa kunje kulobu sibo bungaka but sosicela usiye phezulu ukuthi awaye wasincede ngiyabonga okhulumayo uNdlovu Focus TV for uZulu kaNdaba ngisekhezi esanelisele emaphaniphani ngiyabonga inkosi ilimusisa
ngiyalibulisa lonke lihlobo labangani emagumbini amanomhlaba igama lami ngu-Gawden ngisesigabeni sedaluka wat kudandangula ile elufani ngiyalibingelela kodwa ngilibingelela nginokudana hlobo zami lapho elikhona lonke ngisithi asijabuleni ngegama lenkosi sikhuleka leli lizwe lethu eliyilona lingasayigciniwe intandane ngibingelela ikakhulu abasakazi be-7 abayibona besethulela lolu hlelo olokumana sihlanganeni sonke sixoxisana sibonisana imibono sinikana ukubana ilizwe lethu singaliguqula kanjani kodwa-ke ngendlela esikilo yona hhayi laba ababuse silabo abayibona abaqala ukubusa sikhulula leli lizwe hayi yesule
salibonani lonke zihlobo happy 2019 siyabulela singenile ngomusa wenkosi sinokujabula nje inkosi isikhokelele umnyaka wenkosi waphutsha nomnyaka mina ngingu-visitors unyaka kochuma mina ngidabuka le ngasechisuma indawo ephansi kwe-Victoria Falls nokudana kakhulu ngelizwe lethu leli laseZimbabwe into eyenzakalayo lapha nekhaya ilizwe lethu siyalithanda kakhulu sikhuluma sinje thina abanye asisekho kweleyami indawo singabantu nje sinokuvakasha nje sibuya bhek khona lapho esebenzela khona konke lokhu siwuthiye ezandleni zikankulunkulu ukubana asikhokelele kuleli lizwe lethu liphumelele ngomnyaka nalo ka-2019 kuhlupheka kungani ukuyehla siyazi kungeke kulunge njengamanje sisazodonsa
Vest 14 to vest 16 And ya kulu
Lapho ke ve kungabalaleli bethu abasithumele imlayezo yabo nge WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Kwaneleke okwa manje likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo 7. Olivalelisayo, muntu ngamelinkomo, ngisithi lichone kuhle.